Endabeni zethu lamhlanje kuqhubekela phambili ukusilela kwemali eZimbabwe njalo sekukhuphuke isondo sama bond notes abantu baqhubekela phambili bethokoza lezihlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusi abantu abaningi bathi bekunzima ngosuku lwekhisimusi ngenxa yokuswelakala kwemali eZimbabwe Ku Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe the connection sixoxa ngekhefu lekhisimusi sicela lisithumezele inombolo zenu ukwenza ukusilifonele Tumelani imilayezo lenu ku WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930 15580 la ku 6080 kHz ku shortwave lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele